umkhuleko wami kuwo ukuthi kona ngabe ubaba uJanitha bayanazelela bekhangile ubana ukhetho luwile soludlule olunye luyezana ngo-2023 baqale manje ukwenza imisebenzi eyokuthi wena nxa u-2023 efika abantu bakhangele ukuthi hhayi sebezele ukusebenzele kwami ngaleso sizathu singakwanisa ubana sibavotele. Hatshi bona ulokusilwa ulokusithi into ngiyakho bakudlebelezele kodwa phela kwaba lebelezele indlela ezokuthi wena ulungisile kodwa kana wehlule ukulungisa waya emadala ekhodi ngale wehlule ukukhipha umfazi bangikona kwaze kwavumakala ukuthi hhayi ndoda ukhethelwe kaso lwakho ngolukababa umnangakho kodwa wena ulokuyalo loku ubambe imikani ufuna ukumisa into zokuthi zime ho pho-ke ungumkhokheli onjani ngoba umkhokheli ngumuntu ovuma ukusacrifisa even yena kodwa for the better of isizwe sangona nabantu avumakhokhela. So nxa wena ungumkhokheli oqotho kumele ngabe ukuthi hhayi akithi ukwenzakele kuyenzakele u-2023 useduze kwakathi asakheni ukwenzela ubana abantu banalabo esibakhokhela bahlale kuhle hhashi ubana abantu abakhokhela ubazisa ubuhlungu ngokuthi kuswelakala izinto kukhwela izinto ngenxa nje ukuthi wena ufuna ubana ungene kwesehhofisini naleyana ekukhokheli khonoko mina ngibona ngantu wangumuntu ofuna uba umkhokheli kodwa napha futhi selfish xa sesufaka esikhiweni uyabusa uselfish uzikhangelela wena ungakhangeleli uzulula lo ofuna umkhokhela.